VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabagcina inyamazana zendle abili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki edamu leKaripa.
Lapho ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama-ranger ama-fleet lawa abulawa ngama-Zambian. Akusimangalisi ngenxa yokuthi ama-Zambian ayabe ehlomile. Yena u-ranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengelamgobho wakhona.
Owake wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa.
Abantu into le ithe izwakale ebantwini lapha, abantu bangani bayithukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana besesemncane, abantu bekhangela ukuthi naye uza kuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala.
UZulu ukhuthazwa ukuthi adinge indlela ebalulekileyo eyokulanhla izijubo ezisetshenziswa kanye amadayipha ngoba kungamiswa ukusetshenziswa kwazo nxa zilahlwa mahlayana.
Ngokubona kwami khathesi kuzasihlupha amanzi yabe ngikho ahambe iviki yonke bese kuthiwa amaphampaphampa besinceda sibili kakhulu sibili. Hey,
zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki eyodwa edamu leKaripa. Ababili laba babikwa bahlaselwa ngemva kokubopha abazingeli abane ngoba babezingela bengelamvumo. Isikhulumeli sogatsha lokulondoloza inyamazana zendle olweZimparks, umnumzana Dinashe Farao, uthi isidumbu somunye wabagcina inyamazana besilamanxeba okugwazwa ngenqamo kuthi esinye besibotshwe izandla. Omela iBinga South edalele parlamente, umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi udubo lwabazingeli laba abangelamvumo solubhahile njalo iningi labo licatshangelwa ukuthi ngabavela kwele Zambia.
Kwesinye isikhathi abantu be-parks besuka labo nxa indlela abatreat-a ngayo abaphatha ngayo abantu nxa bebathole bewona emanzini babaphatha ngendlela leyana egcina isisenza ukuthi khona abantu bethi kwesinye isikhathi hayi madoda zagamukana ngamahlobo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kake ngabizwa kwenye i-fishing camp eBingo okuthiwa ikalulwe, hayi abantu bekhala bekomplaina ngokuthi ama-ranger ayasilanda khonapha asaphili kuhle. Manje ngelinye ilanga emtingi bathola ukuthi sizalwisana nabo emanzini lapha kube nzima. So-ke indaba le eyenza leyo yeplacesvile ukuthi ngiyamazambiezi wona yo adangerous kabuhlungu sake ngake ngakhuluma ngayo ephaliyamenti umnyaka odlulileyo. Ngisithi mina abantu bethu bayahlukuluzwa laphana amazambiezi nxa ehamba emanzini ahamba ethwele imbobho. So nxa ehamba ethwele imbobho bayafika berobhe ama-fisherman ethu aseZimbabwe, bebarobha inhlanzi zabo, bebarobha izinizikhephe zabo behambe ngoba bona beyabe bele mbobho. Ngake ngakhuthaza kwesinye isikhathi ukuthi kanti indaba uhulumende emanzini ale kuzambezi engafaki amapholisa ahlomileyo ukwenzela ukuthi ehlangana-ke lobusela bona lobo obenzakalayo emanzini, kodwa kukhanya ngani akulalutho olunjalo olwayenzakalayo. Ngakho-ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama-ranger ama-fleet lawa abulawa ngama-Zambian. Akusimangalisi ngenxa yokuthi ama-Zambian ayabe ehlomile. Yena u-ranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengelamgobho wakhona. So-ke yibo ubunzima ehlangana nabo emanzini kanye lasezinyamazaneni.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni, afake yini butho kumbe aphe imbobo bona labo abagcinayo?
Uhulumende uyabona umsebenzi kahulumende kambe ngokuthi elondoloze impilo yabantu, abantu behlale besefu bengela lutho abalwesabayo, impilo zabo lalo zozivilekekile. Into eyenzakalayo kuma-borders amanye kubo-Mozambique le kubo-Plumtree, uhulumende uyadeploya amapholisa ayabe ehlomile, njalo uyadeploya amabutho ayabe ehlomile epatrola ukuze eprotekte phela umngcele. Nanxa sesifika ngapha kuZambezi, lawo ngumngcele kodwa ngumngcele osemanzini. Ngokubona kwami kufuze umngcele lwana uphathwe ngendlela uphathwa ngayo imngcele yethu yonke njengelizwe, ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihlale liphakathina kwe-security, kungabi lesikhathi lapho esesabela khona ukuthi abavela kwelinye ilizwe bangasingenela benze abakufunayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda umela iPinga South edalele ePhalamende engoyebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, amapholisa adubule abulala omunye wabotshekesha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi komunye umgodi ebubi esigabeni seMathebelele North. Kubikwa umnini womgodi we-acute mine ebize amapholisa ngemva kokuhlaselwa ngamashurugwi lawa alwisane lamapholisa, kodwa amapholisa adubula omunye wafa kwabotshwa abahlanu. Ijaha elake ladlalela iqembu leWange Football Club uMaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abangaziwayo izolo kusihlwa kwele South Africa. Umpofu ubikwa egangadwe ngamatshe ngemva kokwetheswa amacala ambalwa. Abazi ngokwenzakalayo bathi uZulu uvuke eseganga kulandela imbiko yokuthi umpofu ukhululwe entolongweni lapho akade ebhekane lamacala okweba lokunye okutshiyeneyo. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Umama omncane kampofu uMasipanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sebetholile ombiko wokubulawa kukamaqhawe loba nje alile ukuveza ukuthi ubulawelweni. UMasipanda uthi sebedinga phose inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola i-18,000 Zimbabwean dollars yokuthwala isidumbu sikampofu besise ekhaya. Uthi kuza kuba nzima ukuyithola imali eningi kangaka eyokuthwala isidumbu sisuka eJohannesburg sisiya eVictoria Falls lapho azanqatshelwa khona. UThulani Moyo owake waba ngumqeqeshi weqembu leMathebelele North Select okwadlala khona uMaqhawe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuzisa usizi ukubhubha kwejaha ebelidlala inguqu ngendlela ephakemeyo.
Kukhanya udutshiliwe eSouth Africa, kodwa asikho sure ukuthi isizathu sokumdubula kwakhe bekuyini, loba nje kulokukhuluma ukuthi kubekhanya kulamanye ama-activities akade wayenza khona ngale okudinga imali, ama-activities angabe engasoma-activities angade mahle.
Ye, nxa singakhuluma ngojahalo sizokuthola uyamazi sibili.
Ngiyamazi ngoba ukumazi kwami ngihlangane laye kuma-youth games ngo-2010. Mina bengingu-head coach we-team ye-Mati North ngo-2010 e-Harare. So bengomunye wabadlali ekade ngilaye kuma-youth games edlala ku-central defense. So from there hayi ube ngumuntu engisuke ngaba mazi, loba njena ube esuka eFollows, kodwa sisuka kuma-youth games ube ngomunye wabadlali ocine esedojwa yiWange FC esizodlala kuWange FC after that. So sisuke sahlangana futhi eWange njengoba mina vele ngi-best eWange, engumuntu engiqala ukuhlangana laye kuma-youth games.
Ube ngumuntu onjani?
mina ngesikhathi ngihlangana la during i-period leyana angizanga ngeke ngithi kulokunye ngangamcabangela khona ngoba ube ngumuntu akade engatshengiseli ukuthi angaba elokunye akuyenzayo ongabe kukubi. Maybe also singakhangela ukuthi isimo ekade sikhona at that particular time engxenye ube ngumuntu akade ongafiki kustage ukuthi abe nezinye ingqondo lezo okuthiwa yizo akade seziyenza ese-South Africa. So angeke ngimuthi sibili ube ngumuntu omubi during i-time ngihlangana laye, ngisazana laye, ngisiba laye throughout i-camping season yonke silungiselele ama-youth games baze sayaphendula. Akula nto embi ngathi ngayibona kuye.
Usuke wakhulumisana labazali bakhe yini lapho khonakhonapho?
Angikabi le-relative engathi ngikwanisile ukuthi ngikhulume laye ngalolu daba. Kodwa into lathi esikushoku ngayo ngoba uyakwazi ukuthi umuntu okuke waba mazi wadlala la ibhora wamba umkhochi wakhe uyabuye sort of like i-parent kuye.
Uthulani Moyo ngumqeqeshi weqembu lenguqu elemathebeleland selector sixoxela esewange. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lembongi u-Obeti Dube owafundisa umaqhawe empofu wesikolo semfundo yaphansi edolobheni le-Victoria Falls.
Mina ngimazi esesesikolo ngalesiya sikhathi ube sengathi usemncane kodwa engikwazi ngaye esivili mina engikufakaza ngaye ukuthi waye ngumfana nje wayethule okwakhaya kuthanda libhora. Ngiyacabanga esikolo sivili wayekhayiphile esikolo ngoba wayeku-B kodwa into wayeyithanda kakhulu kwakulibhora. Wayesithi kwesinye isikhathi esikolo umze engabhalanga izinto yomsebenzi esikolo umbuze athi hayi bengisebhoreni, hayi izolo bengile training yizizathu engangihlala ngizo kwesinye isikhathi nxa engabhalanga. Kodwa wayengumfana nje wayethule, wayengani kalabangane abaningi kakhulu, ayekuthanda kakhulu ibhora ngoba wayevele edlala udivision onesesesikolo. Uthe eqeda isikolo wahamba wayadlala kuwange esibili.
Singathi abantu bahlulukelwe kanganani ngokufa ngokubhubha kwakhe?
Abantu into le ithe izwakala ebantwini lapha, abantu bangani bethulile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana obesesemncane abantu bekhangela ukuthi naye uza kuba le muli abe lo muzi naye abe umuntu omdala. Njengami mina kuya ngethusa njengoba bengumbalisi wakhe ngamfundisa eklasini, so bengakhangelanga ukuthi adlule emhlabeni njengoba wesesemncane nje kulami mina ngimdala kulaye. Okwesibili abangani bakhe akhule ngoba umfana ozale lapha efolosi wakhulela lapha, abantu bamazi engumntwana waze wayakhula waze wajiyasile waze wadlala lebhora. So into le ngane yabantu bethuse kakhulu 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 ngoba lapho yakhona ficanto kobekhuluma ukuthi lumfana singazi ukuthi njengoba ngane besekwenile izuthi besokuphilwa njani. Abaningi into le ngane bayiphathanga kuhle.
Umnumzana Obeti Dube yimbongi elodumo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVictoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala 30 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngomnyaka odluleyo iningi labatsha njengaye wonke umuntu belibhekane lodubo lokuswelakala kwemisebenzi, ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo mahlayana lokunye okutshiyeneyo. UNkosazana Mantathe Mlotshwa ongusomabhizimusi njalo olwela amalungelo kaZulu utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ngempela abatsha bebebhekane lodubo olukhulu ngomnyaka odluleyo, kodwa uthi bengafaka amakhanda abo ndawonye lonyaka balakho ukuthuthuka banqobe indubo ababhekane lazo.
2019 has been a difficult year for my youth. I think that my youth are in my cities like Obulawayo, Gweru, and Harare, Victoria Falls. I'm wondering what is happening for my youth. Ashala emakhaya. My youth are many because abalang students. My youth are many. My primary school graduated from university or college. Or my skills about to learn from my vocational training centers. Abala places to go where they can look for jobs where they employed. So you discover some youth are gonna. I think I have to find that I'm a hassle on the side. But it turns out with the economy too, it's getting worse every day, and it's quite difficult for young people to thrive in that economy. I think 2019 has been one of the most difficult years for us young people.
Abantu abasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bahlakaniphile ngempela. Ubona ngani balakho ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuzithuthukisa kulomnyaka na?
Kakhulu. I think ama-youth exam nxa kulento engabanikayo nayo ukuthi ama-skills alawo is with technology. They are good at that. Uma ukhangela abaningi, they are young people that did photography or that are doing photography. And they're doing so well in the industry. In a normal country where economy is sharp corner, they would be thriving. So I think ama-skills alawo in terms of technology, ama-skills, physical skills, their ability to work with their own hands. What they need is an environment ever formalized. Because like I said, now can you business that's what you see. Umuntu angeka charge everything ama US dollar because it's illegal. She discovered so many by charging eco cage, so many by charging ama bond, and the value of the bond, the eco cage, gets in there every day. So in as much as they are still flower and able to use them in 2020, the truth is the environment I ever formalized.
Sibone abasakula abafana labo mnumzana uDecent Bajila bezama ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abaphila emaphandleni. Ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ama initiatives afanayo angayenzakala endaweni esijeneyo ukuze wonke umuntu ongisakhulayo athuthuke?
Okwenziwa ngabo Decent Bajila, I think it's a very good project because interesting sengani zenzakala ku capital city. So ama youth angale kwama ama cities that smaller asathola ama opportunities. Now ukuthi umuntu wakobulawayo o-apply ne-imedicine kakwanisi goka afford ukubuya eHarare for interview. Imagine umuntu osethole ukuthi ongatholanga that announcement because abakho online. So I think ukuthi ama-initiatives anjalo kumele abe khona in different places kwenzela ukuthi a-open ama-opportunities for ama-youth angela access to particularly internet. But then also I feel ukuthi it's not the responsibility of o-decent ukuthi bebepusha opening doors for the people. It is the responsibility of the government and ama-institutions on allow arana ama-nursing applications and things like that.
Lo ngumantathe mlotsha ongusomabhizimusi njalo elwela amalungelo kazulu obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, thwakazo muhle Zimbabwe muhle. Ungolwesibili kunje nje asidibaneni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu lokuqala lwalonyaka ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labasakhulayo nyakenye, njalo ngokuthuthukisa abanye babo lonyaka. Abafuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthokazo muhle Zimbabwe muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika selivimbe isiphathamandla sakwele Iran ukuthi siye emhlanganweni we-United Nations okuyikwephula umthetho. Ivuyo lebutho lakwele Libya elikhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar selihludune idolobho le-Sirte okwazalelwa khona owake waba ngumongameli walelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende wele Libya esecele ele Turkey ukuthi lizemncedisa ukulwisana labahlamuki laba. Ele Cameroon lona lithi kulaba lichomi abadabuka kwele Nigeria abafe ngemva kokudubuka kwegrenade edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili. Kuhlandla eliphathelane lezomnotho lamhlanje siphatha udaba lokudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwembadalo yesikolo. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kuyaqhubeka njalo iningi lithi akulampawu ezikhomba ukuthi kukhona okungaba kusenziwa nguhulumende okungawulungisisa. Imali ilokhe ingatholakali lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi lifake imali engange $20 million emkambo wemali. Abasebenza emabhanga abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi akulabubelo obalethwa yilimali ngoba umuntu ngamunye elokhe evunyelwa ukuthatha i-$300 kuphela ebhanga ngeviki. Bathi lokhu kuzadala ukuthi abazali abalabantwana abafundayo bengenelisi ukuthola imali eneleyo ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo ngoba izikolo eziningi sezikhuphule imbadalo ikakhulu ezemfundo yaphezulu lamanyuvesi. Ezinye izikolo ze-primary leze-secondary lazo zikhwezile imbadalo kodwa uhulumende uthi usaxwayisisa ukuthi yiziphi azazivumela. Intengo yamayunifomu lezinye indingeko zabafundi layo ibikwa ikhwele okumangalisayo. Ukansila wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abafundi abanengi balakho ukwehluleka ukuya esikolo ngenxa yendleko ephezulu.
Nokuthi abantwana bazavuyela njani esikolo akula muntu okwazi ngoba sikhuluma nje isikolo esingabe singani sichiphile nese $500 something RTG kodwa akekho eholayo leyo mali. Lo mntwana kumele aze abe le-uniform abe lamabhuku. Lapho sikhuluma from u-grade 0 lo owabakhona. So into azivamelanga kuhle abazali edolobheni.
Udubo lokusilela kwempuphu elizweni lalo luyadlondlobala lanxa nje uhulumende esithi kulomumbu awuthenge phandle kwelizwe. Ukansila Ncube uthi kobulawayo impupho isitholakala kuphela emkambo wensitha lapho ebiza khona imali ephezulu.
Ngawuyitholile siyithole esitaradeni and esitaradeni babefuna i-cash yona ma-RTGS lawo. Akula ngitsho lo muntu oyedwa eZimbabwe oyibambayo le i-cash abantu imali sezikuma eco-cash. So ngawusuyithenga nge-eco-cash siyinkalakatha yemali nxa bethe bakuzwela bakuthengisela nge-eco-cash kodwa bona bavele bafuna i-cash.
Amazwi kakansila Ncube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayikho ayitholakali itholakala emgwaqweni emakhoneni nawe sithi thina okungatholakali emkambo omnyama kulapho thola khona impupho emhlobonhlobo itholakala ezitolo kakulampupho. Uzakhumbula ukuthi impupho ibikhona inhlobo yonke uhulumende wayidunga nje into ekade ingahluphi.
Njengokansila Uncube ukhale njalo ngendleko yabantwana besikolo esithi abaningi balakho ukwehluleka ukuqhubeka ngemfundo yabo lonyaka.
Asoze benelisa ukuthi abantwana bahambe ngokuba kumanje bayehluleka vele ukubahambisa esikolo ngendlela kusekudula ngakhona. Ukhuluma ngemali enkulu kakhulu evele ibhadalwa khathesi ukuthi lanxa ingakhwelanga asoze yeneliseke ukuthi ibhadalwe yona leyo mali. Kanti-ke futhi njengoba usitsho isikolo kakuso school fees kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usolwe ngabaningi ngeviki edluleyo phezu kwamazwi akhe okuthi uZulu kumele adle impita kuphela nxa inyama imdulela. Uphinde walandula njalo ukuthi indleko yesikolo ikhwelile lanxa lokhu kuliqiniso. Abanye bathi lokhu kuveza uMnangagwa njengomuntu ongelandaba lokuhlupheka kwabantu lanxa nje ethe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa umnotho kumbiko wakhe wekhisimusi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lesimo somnotho ngoba uloge ekukhefu. Uzulu sekhuthazwe ukuthi axoxisane edinga indlela yokulahla izichubo ezisetshenziswa kanye amadayipa ngesiNgisi ngoba abezemvelo besithi kungangcono kumiswe ukusetshenziswa kwazo andubana kutholakale indlela eqondileyo yokuzilahla. Kubika uBathabile Masuku.
Kulembiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izichubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile ukuba zilakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. Uzulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Unkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, i-EMA, uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezichubo ezilahlwayo ngoba zika ingcekeza.
Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singalikhangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele besebenzisa izichubo zamalembu lezi ezaziwatshwa. Kodwa kwakathesi ngenxa yala mapampas sesibona.
Nkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izichubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe la mapampas asuswe ngaphandle kwalokhu noma engasuswanga kodwa abantu babe lendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani. Ukungasinanzeleleni njalo ukuthi amapampas la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele.
Gina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izichubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Amapampas awukho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izichubo. Isichubo senza umntana akho abe healthy ngoba uyamwatshela usi-ayini isichubo lesiyana. Iphampa khathesi umuntu iyayekela iphampa leyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile iphampa. Isichubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musarurwa uthi uvumelana lakho ukuba izichubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubuchapha.
Ubo bambili ngesichubo loko emapampas akubhanwe loko ubuchapha too much abanye bayalahla amakhakha enjalo izinja zivuvuze so vele ayabhanwe.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezichubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezichubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izichubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Amapampa besinceda kakhulu. Sebesibisele emuva futhi endabeni yama-nappies. Hey, aleyo indaba le yama-napkin asazi sibi ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami khathesi kuzasihlupha amanzi yabe ngikho ahambe iviki yonke.
Ukusetshenziswa kwezichubo lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguBathabile Masuku.
Qiveke ezosuku ngebezihamba phambili. Oke wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubuliwe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zitholakele edamu leKaripa. Kwanele likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.